Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 8 kumpalakazi 2021. Igama ngontungameli Nkomo. Kwezihamba phambili. Kubhubhe abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 belomkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 bazakwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ibandla lezano PF lithi lithola usekelo olunengi kwabatsha abagoqela besifazana abaziwa ngokuthi ngama-slay queens. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Be abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane ezine 4031 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya ku-4718. Ugatsha lwezempilakahle luthi abaphethwe yilumkhuhlane sikhuluma nje isebe 11,908. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-coronavirus izolo njalo bangu-14,334. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 18,587. Ukukhwela kwenani labatholakala belomkhuhlane lo kuza ngesikhathi uhulumende esithi abantu abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 bazakwaliswa ukugada izimota ezithwala uzulu ezigoqela amakhombi lamabhasi. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa ngemva komhlangano wabaphathintambo izolo. Lanxa engatshongo ukuthi umlayo lo uzaqala ukusebenza nini, uMotswangwa uthe siyeza isikhathi. Wengeze wathi uhulumende uzasungula indawo zokuhlabela uzulu lijekiseni ezilindweni zamabhasi ukwenzela labo abalokhe bengakahlatshwa abayabe befuna ukugada. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kungabe kuliqhinga elingaphathisa ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi bayehlaba bavikele umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumele sikuqaphele ukuthi abantu balamalungelo abo. Kuzafika esikhathini sokuthi abanye bale besitsho ukuthi bona balelungelo lokuthi banakekele imizimba yabo. Kodwa-ke thina siyakhuthaza ukuthi abantu bahambe bayehlaba, njalo siyakwazi ukuthi imithi elizweni leZimbabwe kayikeneli wonke umuntu. Ngalokho-ke kungaba nzima ukuthi ubambe umuntu ngamandla ukuthi ayehlaba kadibe le mithi yakhona ayikeneli ngokugcweleyo.
Ukusungulwa kwendawo zokuhlabela abantu ezilindweni zamabhasi lamakhombi okukhulunywa nguhulumende ubona kusebenza yini?
Okokuqala ukuthi izindawo lapho kugadela khona abantu zinengi kakhulu. Emalokitshini sisuke emalokitshini abanjwe ngamawadi angu-29. Kambe ukuthi kungenza yini ukuthi koBulawayo zibe khona lezo ndawo wonke umuntu lapha ade gadela khona kuthiwe uzahlola ukuthi engabe ehlabile kumbe engahlabanga. Ngifake umzekeliso, nxa ngimisa umchova ngizihambela ngendlela kumbe ngihamba ngomasiye phambili, kambe ukuthi lapho emisa khona umchova kungabe kulo muntu oyabe emele ukuthi ngihlabe yini kumbe lezo zindawo kuyazo zindawo indawo nje ezisedolobheni phakathi esidikidikini lakiwa ama-terminus lawa nje avamileyo lapho kuma khona uzukho laba abagada ama-onda fithi bona kambe ukuthi bazabe kule ndawo lapho abahlatshwa khona yini kumbe kulo muntu omelele ukuthi ama-onda fithi ajibilika lapha bese bahlaba yini konke leyo yimizamo esibona ngazanithiwa iyisifiso esihle kodwa kunxase sibuya-ke phansi ku-ground kungaba nzima ukuthi i-implimente kumbe kwenzakale ngenxa yokuthi izindawo lapho abantu abagadela khona ikakhulu nxa sikhuluma ngokugadelwa khona nxa sisedolobheni sisuke emalokitshini siyemalokitshini zindawo ezijiyeneyo kakhulu kuzahamba njani umuntu ophansi ecawuna jena letsholotsho umuntu ophansi kosikhobokhobo umuntu ophansi le etshelanyemba kambe ukuthi lakho kuyabe bekhona abantu ababalindileyo ezilindweni ngaphansi kwemthunzi yamachabela lamagonte bangabe bekhona yini abantu abazabahlaba thina sibona ngazanithiwa-ke konke lokho yizifiso ezinhle kodwa-ke ukuthi kwenzakale kuzaba nzima
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka ephakathi kwe-16 lengu-17 lona luhamba njani liyababona yini behlatshwa
uhlelo lolo soluqalisile ikakhulu ezikolo lapho kulabafundi khona abaqotshwana bebanga eliphezulu kancane labe singathi ngama-A-level yibo abangazanithiwa bahamba phambili nxa kusithi kuyahlatshwa bayafika-ke abezempilakahle babacele ezikolo khonaphana babahlabele khonaphana emaklasini kumbe eklasini ethize yabe ikhethiwe luhlelo oluqhubekayo abafundi kunganithiwa balwemukela kuhle kodwa laba sebethe baphuma ezikolo angikakubonisisi ukuthi kuhamba njani ngoba angikababoni besemagrosa kumbe bengaphansi kwezihlahla behlaba labo bantu emalokitshini kodwa sezingingakunanzelela ukuthi ezikolo bayangena sibili basebenzisana logatsha lukahulumende olukhangele ngezemfundo ukuthi basondele ezikolo bathagethe laba abantwana abasafundi kakhulu abafundi A-level uhlelo oluqhubekayo so far sibona ngantwa kuqhubeka kuhle njalo labafundi abaningi bayakujabulela ukuthi labo bazavikeleka luhlelo oluqhubekayo sibili ukuthi siyalukhuthaza ukuthi qhubekele phambili labazali bakhuthaza abantwana ukuthi bahlatshwe bavikele omicron lo osengenile elizweni kukhanya ngazanithiwa uyi-silent assassin ubulala ethule njalo esikhathini esiningi uthiwa ungabona uzubona izibonakaliso zangikhona uvele uyabusulimele emzimbeni yikho-ke siyakhuthaza ukuthi laba abasesibangeni sokuthi bahlabe bahlabe labanye abadala balokhu bethandabuza ukuhlaba kabahlabe ngoba umkhuhlane lo uyingozi njalo ukhona usesekhona kwesikhathi eside
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso emela intatheli sindaba iYoung Journalists Association ithi iyathokoza ngokulahlwa kwamacala okuphehla uDlakela abeseteswa intatheli sindaba uHopewell Chingono. Amacala la achithwe inkantolo yeHigh Court kuthange isithi abachuchisi behlulekile ukuvesa ukuthi uChingono wephula uphi umthetho lokuthi wakwenza ngandlela bani. Sixoxele umkhokheli walenhlanganiso uLeo Munende.
Njengenhlanganiso thina sithi vele uphulo wayengela ecala kwakuyikudlalisa isikhathi kwakuyikumethusela lokwethusela abanye lokwethusela ezinye intathela izindaba ezingabe zilombono ofana lowakhe babengafuni sikukhiphe babengafuni sikubhale babengafuni sikukhulume yikho lokho kwakusenzakala kuwophochingono idale lenze into elunge kakhulu kodwa lalo idale liphuze kakhulu ngoba udaba lolu solulomnyaka lenyanga phezulu lukhona lelungenziwanga lutho
Likhala ngokuhlukuluzwa kodwa uhulumende uthi intatheli zindaba sezisebenza zikhululekile ngoba sowesula imithetho efana le-IPA lephosa. Ungathini ngalokho?
Ukukhitshwa kwemithetho efana le-IPA akutsho lutho. Ungakhayela ngathi lesisekelo sombuso esiqine kakhulu esingathi thina sigcina amalungelo wonke sikhuthaza uhulumende ukuthi ehloniphe amalungelo ethu wonke kodwa akwenziwa lokho. So ukuthi umthetho awukho kumbe isisekelo sinjani awuncedi ngoba esiwubonayo ukuthi amapholisa lamasosha awusasebenzi phakathi kwemithetho sebesenza intando sebesitshaya sebesethusela bethunywa ngabadala abadala bethunywa abakhokheli belizwe so akutsho lutho lokho umbuso lo ka mnumzana Emmerson Mnangagwa uyazifananela lo ka Moyi u Robert Mugabe kundaba lezi ezokusebenza kwentatha lezindaba
ukuze ilizwe lifike kuzinga lokuthi ilani njengentatheli izindaba selisuthiseka selisithi hayi ingempela sisebenza sikhululekile akula kuhlukuluswa kuyini elingafuna ukubona kusenziwa
Sifisa ukubona uhulumende ezikhipha endabeni lezi ezokusakaza ezikhipha ezimpephazi ezikhipha ezBC besebenze bezimele sifisa ukuthi efundise amapolice akhe amasocha akhe amaCIO ukuthi ehloniphe intatheli izindaba lomsebenzi waso sifisa njalo ukuthi evule ukusakaza elizweni evumele wonke olemali olemchina yokusakaza ezisakazile ngehluleka sezedlulekela ukuthi lathi sithuthuke elizweni ehloniphe njalo amalungelo ethu ngoba esiubonayo ukuthi abantu abaningi ikakhulu izisebenzi zakhe zibona ingane intatheli izindaba azilandaba la kodwa zingakwazi ukuthi hayi ukuthi kube lokuthuthuka yithi esiyabe sifuqa lathi sibhala ukuthi ilizwe liyephambili
uLeo Monende ukhokhela inhlanganiso emela intatheli izindaba iYoung Journalists Association Ibandla lezanu PF lithi lithola amalunga amatsha amanengi abesifazana abasakhulayo abayizicwicwi kala ngokuthi ngama slay queens ngesingisi ngenxa yenhlelo zaleli bandla lokhu kuvezwe umnumzana Joseph Chuma Lanxa engaba bethanga ngamagama abanye osaziwayo asebephumele egcikeni besithi basekela iZanu PF kobulawayo ngomculi uSandra Ntebele kanye lonkosazana Sipho Masibuko owayeyimodeli njalo oqeqesha amantombazana kulumsebenzi. Nango uChuma exoxa losithandekile emhlanga weStudio 7.
Umsekelo lukhula ngendlela emangalisayo. I was also pleasantly shocked simile ukuthi sokho lanti bangaka abantu ngaka asifuna ukujoyina ibandlela lezantu PF including even women you know the kind of women abana esingabathi ngama slay queens abana ongeke wacala not they want to be associated with politics and stuff like that babuya in numbers in droves they are really coming up we are seeing young businessmen coming up in numbers and droves we are seeing ordinary citizens nje coming up in numbers and droves so definitely it's exciting and it's something that I was like wow you know and it's a good thing it's a good feeling kodwa abantu bayashukuma sibili babuya bafuna ujoin izanu PF ngoba abanye yabona into le ezanu PF it's about ukuthi wena ungakhipha that blanket of hatred esigcwele abantu abanengi ebusweni ugcina ungaboni into eyiyele iqiniso there's a lot of development happening being caused by this government of ubaba uEdi Mnangagwa a lot
ungasinika umzekeliso wenhlelo lezi ukuthi ziqhutshwa nguhulumende ezingabe zikhanga abantu
for example kangena the perennial issue eGwayishangani which was mooted in 1912 by the white men it was never achieved come ubaba uMgabe's time it was never achieved but look at where it is right now just in these 3 years ubaba uMlangagwa engena officeini is so much advanced and into leyana can you imagine the green belt it will create from Shangani and Gwayi khona ngale coming all the way up to Bulawayo amanzi azaba sekona kobulawayo lapha ngoba ukuthi industry vuke you must know that ngamanzi ama companies amaningi the reason why they've closed down is because there's no water and there's no electricity so once that Gwayishangani dam solves the issue of water can you imagine the resuscitation of industry and can you imagine the farming opportunities ezenzakala u belt lana coming from Shangani kuya all the way lokuthamba ndlovu ufikela lapho kobulawayo there's so much irrigation so we are going to have food security which is another important issue in any economical sector kurwana lesikuma ngakho u vision 2030 will now be easy to achieve ngoba once we have food security once we have got enough water and then once we have got electricity ngoba look at iwange that expansion is almost done now as well so we will end up having a situation by silama gets that we need enough and end up having surplus konke izinhlelo ezenziwa nguhulumeni lo look at the roads they are being done kona pa kobulawayo la most of the roads they actually being repaired as we speak right now sibona umasiye phambili ephela lapha emavikini adlulela wana all these are wonderful things and people that really open eyes and without ukuba lo moni ukubona ukhangele kuhle uyabona iprogress dai abantu laba bazama ukukhona yena khuluma kakhulu umuntu angibona but umsebenzi uyawenza uyazama and these things are exciting and these is izinto ezenzile ukuthi even now untanga abantu hayi but abantu laba into abayenzayo kanti it makes sense and that's why they are joining.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF ubexoxa le studio 7 ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi uhulumende uphakathi kwemizamo yokuthatha izimota ezatshiywa ngumuyi umnumzana Genius Ginimbi kaDungure ezibalisa iLamborghini leRolls Royce ngoba engazibhatalelanga imithelo ngemfanelo kuZimra ekuzingeniseni elizweni. Isayithi ithi uZulu usekela umkhankaso oqhutshwa ngamalunga ePhalamende okuthi uhulumende esule umthelo we-$50 afuna ukuhlawulisa abantu abalabo makhalekhukhwini. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Hello, Studio 7. Ngiphana phezuku ewangi. Kunjani kona ngapho emazweni aphetheya ngapho. Thina ngapha uduwa uphile. Amanzi izulu kalini. Imali ayitholakali. Avele akulanto noma eyodwa nje ihamba. Konke ukuquma kusiya opposite direction. No. Abantu kasizamene ngamandla onke. Abantu kabavote ngeqiniso. Hayi khona lokho uthuku kwelitshelwa manga yesikhathi sonke. Hayi no.
Ivuka njani balaleli beStudio 7? Livuswa ngihlanhla mahlangu ekuthiwana eFrancis Town. Ithi kunjani lapha elikhona? Ngaphi ilanga liyatshisa? Sazi lo nyaka ukuthi kanti uNkulunkulu silahlile yini? Izulu kasiliboni. Ekhaya lapha engizalwa khona emalungu elupane ivusa umama unanhlanhla kumachivuvu ivuse lo nkosikazi wami umampofana ivuse lo mdala wami unkomo uRJ ivuse lo mdala usathulana undevula uAfrika Chuma ivuse lo maluma uPaul Ngwenya oyinyanga ivuse lo mza wami uJabulani Ngwenya uthanda utshwala ithi livuswa ngihlanhla owemalungu owakomatshivovo khona phana koncuve ithi ngiyabonga ngegama lenkosi uNkulunkulu abe lani izikhathi zonke amen.
Ye kuStudio 7 ngiyabingelela kubasakazi nakubalaleli. Ngithi nansi indaba kaDisemba iphitiphiti bazali kube nekhaya vele siludubo dubo lwakithi lolo asazi ukuthi lungenziwa njani bazali. Ivoti asazi ukuthi ivoti iyasebenza izosisebenzela na ngoba nabana abantu ngathi ngompetha nje when comes kule zinto zamavoti ungathole ukuthi sebeqedile vele bona ngamavoti ka-2023 izani ifuna ukuthi nawo la abantu esithi besimele nabo bahlakaniphe nangithi abanye bavele kade basebenza naye izani so kufuze ukuthi behlakaniphe njalo imajorithi ngapha ngaphandle kwelizwe abantu njalo angeke basuke ngabe betshiye imisebenzi bebhalisele ukuvota phela yonke le minyaka sidla ngapha eMzansi. So uchiya lapho siyabhalisela ukuvota futhi khona ngani hayi sesiyi-stress futhi sesiyi-stress njalo abantu sofuza ukuthi ngesikhathi sokuvota begade futhi bebuyele ekhaya bevota angiboni ukuthi kungakwaniswa abantu abangaki khona lokho angiboni mina wami umbono bekuyikuthi khona na angazibona laba abahola abasiphetheyo ukuthi kukhona yini abangasizamela khona ukuthi abantu kube lula ukuthi bekwazi ukuyabhalisa emakhaya bekwazi ukuyabhalisa okanye kube nama-polling station khona lapha negedini abantu befike bebhalise kwambana bejike bebuye emsebenzini ngoba ngapha yikho lapho esidla khona phela. Siyabonga ngoba ngiqophile lo eThembisa.
Nani bantu abadala Eh bantu abahle shuwa siyalibonga kakhulu uhlelo olulwenzayo umsebenzi elowenzayo lawuphiwa uNkulunkulu shuwa lina elikhulumayo kustudio 7 mina engikhulumayo uNcube Max ngiphuma ayolesitsholotsho nzalela etsholotsho ngindibonga shuwa inamba zenu isithethekeli lankwa endani katategulo umsigana ngiyabonga kakhulu umsebenzi olowenzayo uNkulunkulu angani ngaliphathisa eligcine insuku zenu ziyande siyazisizwa into eziningi esijeneyo kusa kwamalanga suku zonke ngo-past 8 sihlangana lohlelo lenu lisitshela izindaba ezikhona elizweni ngamazwe ngamazwe ajeneyo sibonga kakhulu siyezwa sibi lezi ndaba zamazwe ukuthi ilizwe ngelizwe kuphilwa njani kakhulu kwela Zimbabwe yilo lokuqala lilendlala luloduwa lilamali ligcwele ubuyanga asikwazi sho ukuthi tungamile inkomo ukuthi shuwa lokhu sizaphephela ngayo asikwazi izihlobo zethu labangane bafike bachiya kunjalo singazi ukuthi kuzaze kulungeni so hhayi nithe ndikhulumise shuwa lapho ihlala khona uNkulunkulu ebelani lapho ilala khona uNkulunkulu ebelani elibusise lanini lanini kuze kube phakade amini yabonga kakhulu tungami inkomo ubonge kwimisela abanye bonabo esibenza labo wonke ithi nto engabakhulumisa inkosi ibabusise
enda ndikorumelisa abasakazi bothe ba-Studio 7 nabalaleli bothe ndithi phephani ngaye-COVID ikubulaya bathu zwino ndithi pangane zimaski na social distancing shumise na sanitizer ikubulaya COVID ndikori apa ndikorilela bathu bamathepelelendi vakutshiswa ubaba ngabathu bambuso ngayeiphathi ya ZANU-PF ikubulaya shango and ubulaya shango zwino khoyo obed mpofu ndimuthu wexindebeleni zwino ukujela vathu brazi vathu vasindeveleni ikojela ngamuthu vasindeveleni brazi zvino vathu vasindeveleni vachise gayi vakojera zvithu zvothe zvasindeveleni bulawayo vojiya kudzara vathu vashoneni pedbrich vojiya kudzara vathu vashoneni nagai nagai wange nagai nagai vojena zvino richise hani vathu vorina rikuchisa kuvava namavhenda akuchisa kuvava namasuta akuchisa kuvava richise hani shango shangoni ravorina ivombera imeseji iye panda veife nabone pokemo hati naye othathiwa asafari na ufana na ti hey voice message ndikombera ripare vasakazi ba Studio 7 ndikombera nda
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi umthethwandaba weMelika wethule isinqumo esivimba umlayo kamongameli Joe Biden obamba izisebenzi zikahulumende wakhe ngamandla ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. I-AP yona ithi kulezibotshwa ezingamachumi phose amane 38 ezifele engozini yomlilo kwelinye ijele esigabeni seGitega kwele Burundi izolo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli waleli lizwe umnumzana Joe Biden ukhulume lomkhokheli wele Russia umnumzana Vladimir Putin okwamahola amabili izolo wamxwayisa ukuthi engalokothi athumele amabutho akhe ukuyangena ngodlame kwele Ukraine. Umbiko oyethulwe isigodlo sikaBiden iWhite House uthe uBiden uxwayise uPutin ukuthi engavele enze lokho iMelika labangane bayo baza kwethesa ele Russia izijeziso zenotho baphinde bathathe amanyathelo angavezwanga. Ukukhulumisana phakathi kwababili laba kuza ngesikhathi kulembiko ethi uPutin uqoqa ukuthumela amabutho akhe ukuyahluthuna ele Ukraine alenze ingxenye yeRussia. Umsakazo wakwele Russia RT wona ubike ukuthi uPutin utshele uBiden ukuthi akumelanga umanyano weNATO uthumele izikhali emazweni angcelelane leRussia afana layo iUkraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele incwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi lanxa ubaba uBiden ubekhuluma loPutin kodwa ubengakhulumi loPutin, ubekhuluma labangani beMelika, ubekhuluma labantu beMelika. I-foreign policy ye-America i-domestic politics as well, ngesiNgisi sisho kanjalo. Usuka khulume labantu beMelika eziveza engumuntu oqinileyo. EMelika sokwaba ligugu ukuthi uPresident abonakale engumuntu omelana leRussia leChina kanjalo. Le Iran kuba yinto nje siyajwayelekayo, yaba yinto yepolitiki yaseMelika. Ngakho ke ukukhuluma kwakhe lokuyana akula nguquko okungayenza ekucabangeni kweRussia. Baya kuzwisisa beRussia ukuthi ukhuluma kakhulu labantu beMelika.
Sikhuluma nje iRussia iphansi kwezijeziso zeMelika. Ubona ukwethuselwa ngezinye izijeziso kumethusa yini uPutin? Simbone ededa alubana ngempela ubejonge ukungena ngodlame kwele Ukraine.
Izijeziso zenotho ngeke azesabe uPutin nxa kuyikuthi uqathanisa izijeziso zenotho lokuthi iUkraine ibe phakathi kweNATO. Umbuthano wezempi wezomvikela okuthiwa yiNATO, North Atlantic Treaty Organization. Ngokuba yinto ebangwayo yona leyo, i-expansion ukukhula kweNATO isiya emingceleni yeRussia. Nxa ngabe iRussia izabona ngale kocingo, ngale komngcele sekule NATO, ayisozi kwamukele khona lokho. Kuzaba yinkinga vele enkulu kakhulu. Kanti ke kuhle ukuthi kwayona iNATO ukuze ibe loncedo, ibe lalapha engadluleli khona. Ukuze kube le world peace kakunceda ukuthi uexpande ucine usugqaqele iRussia kuyenze ize icine ithatha amanyathelo ayingozi angacina edala impi emhlabeni. Ngakho kumele bobabili bacabange kangcono, kodwa kangiboni ke ukuthi izijeziso zenotho nxa kuyikuthi sekulengozi ngempela iRussia eyibonayo yokuthi kunational security yayo sekulengozi enkulu iyabe iyaqhubeka. Kodwa kathesa ngibona ukuthi ile njongo yokuhlasela iUkraine bona sengathi kuyingxoxo ekhulunywayo.
Kulokwesabela ukuthi ukuxabana kweMelika leRussia kungagcina kubangela impi phakathi kwamazwe omabili. Ubona kufika kulelo zinga na?
Angiboni ukuthi kungafika kulelo zinga ngokuba womabili amazwe ayakwazi ukuthi kalikho elingasila empini nxa esilwa womabili. Alikho elingayiwina impi. Ungakhangela izikhali abalazo lezo kuthiwa yi-nuclear. Ayimelika ngeke iphile, iRussia ngeke iphile, kanti kakupheleli khona lapho, iEurope ngeke iphile, amazwe amaningi ngeke iphile, ngoba nxa sekuhlaselwa kuyahlaselwa nabangani balawo mazwe. Kuyinto izikhali lezenuclear yizo ezenza ukuthi kungabi le-Third World War. Kangiboni isenzeka. Ngoba phela impi yeMelika leRussia ngeke iyeke ukuthi cine iyimpi yomhlaba wonke. Ngakho kungaphela abantu emhlabeni. Nethemba ke bazabe khuluma besethuselana beseza zonke lezi yazinto, kodwa ngeke bazi bafike esibangeni sokuthi baye empini. Bazabe belokhu bevikana ngoba kuqakathekile kubo bobabili lasemhlabeni ukuthi bangayi empini, ngoba ngeke kusale umuntu emhlabeni.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezine 4031 belomkhuhlane lo. Uhulumende uthi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 baza kwaliswa ukugada amabhasi lemijova. Ibandla lezano PF lithi lithola usekelo kwabantsha abagoqela abesifazana abaziwa ngokuthi ngama-slay queens. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.